lokhu uwenze esithi yena kwenza umsebenzi ube lula njalo kwenza ukuthi ke kuhlolisiswe kakuhle ukuthi abafundi laba bathole izindawo njalo baniwa amathuba alinganayo. Kodwa ke esikunazelelayo ukuthi ke akusasebenzi ngendlela okufanele ukuthi usebenze ngayo, ngoba siyakunanzelela ukuthi ke uminister azange abuze sihlolisise ukuthi abantu bakuthakazelela njani njalo bakwamukela njani lokho. Njalo kukanti ke futhi kakula kwezinye indawo siyananzelela ukuthi kakula internet indawo ezinjengezemaphandleni, kungakho kuba nzima ukuthi abantu bayenelise ukuthi bathole ukuthi baregister kumbe babhalise ngendlela afuna ngayo. Lokhu njalo sokubangele futhi ukuthi abanye abafundi banganelisi ukuthi babhalise lapha ngoba kungela zinto zokubhalisa kakhulu abasemaphandleni. Futhi ke siyananzelela ukuthi uhlelo lolu minister olwenze engazange abuzisise kuhle, yikho ke sokube nokuthi ke kunkubele lokusiza ukuthi mhlawumbe engxele uzamisa uhlelo lolu ngoba kalubahambi kuhle abantu bonke.
Kodwa sikhuluma nje baningi okunganani asebebhalisile ngokuzwa kwakho?
Abantu asebebhalisile wakhe sike bakhangelele ukuthi bangabe beyihlinganise siyi-12,000 yawukhangelela ukuthi bathole izindawo kuma-boarding schools. Kukanti ama-boarding schools wona kumele ukuthi-ke athole anike izindawo abafundi abangaba isilinganiso siyi-20,000, okutho ukuthi basasela abantu abangakabhalisi. Njalo iningi lakhona ngabasezikolo ezisemaphandleni, ngoba siyakwazi ukuthi kunenhlupho eziningi ezibhekane lezikolo ezisemaphandleni, okunjengokuswelakala kwe-internet, ukuswelakala kwamagetsi nazo zonke izinto ezinjalo zokuba babenelise ukuthi babhadale. Kukanti njalo nje le mbiko iyaphuza ukuthi ifike emaphandleni ngendlela zokuthi-ke even ama-cellphones lawa kawasebenzi ngendlela eqondileyo, kasiyo zonke indawo ezibamba inethiwekhi.